sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 25 sivandlela 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje, iyaqhubeka ingxabano ngokuthi kuguqule isekelo sombuso ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esesihlalweni isikhathi sokugqitshwa kombuso wakhe singafika ngomnyaka ka-2028. Inkokheli zamazwe omhlaba zikhuthaza ukuthi kuthuthukiswe ubuchwepheshe be-artificial intelligence. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka ingxabano ngokuthi kuguqule isekelo sombuso ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke sesihlalweni isikhathi sokugqitshwa kombuso wakhe singafika ngomnyaka ka-2028. Abakubandla leZANU-PF labanye abakucelele Citizens Coalition for Change elikhokhelwa nguSifucamfundo Wilson Ncube bafuna kuqale ngonhlolanja ukulungisa komthetho ozalawula umbuso kaMnangagwa. Baningi abakuphikisayo lokhu abangumabandla aphikisayo ayelibusayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo. Kungani ibandla leZANU-PF lifuna ukuthi likhokhele ngumnangagwa kuphela? Sixoxe ngodaba lolu nomnumzana Joseph Schumer omele iphelandaba chabalala edalela ephalamende ekubandla leZANU-PF.
iZANU-PF ilapha abantu abaningi abangathatha umbuso lowo kusukela kuma-vice presidents ethu ubaba uChiwenga kulobaba uMohati kulo national chairman ubaba uMchinguri kulathi lathi singogolide kulapha we are all ready to do that. So angiboni ukuthi kule ndinga yokuthi ukuthi abantu bebethukile akula third term eyakhulunywa anyway. Ungaba into zonezana azikhulumi nge-third term bezikhuluma nje nge-extension e-two years akithi but not third term. The third term is a given as a no. So I will have a Kuruma a third term. Loving Kuruma the economy and Moses Sawami, Ukuruma the extension of this very term in a late term at Yokuna, his second term, who extend the 3 years with Gusalus, the local owner, the old Lucis. So we need to get this thing right. Would we not have a third term? Then kule ndoda extension kahle kahle kuyini usiphica kona pha ikomele siqalisele khona
yeyi nxa sizangela baba Golide siyabona ukuthi abantu abaningi bayakhuluma sibili ukuthi akhanye ngani abantu bezano vele abafuna ukuthi kube lomunye umuntu ongathutsha nje athi sengikhona nxa kuzagcina kungenana lebutho futhi sele sithi hayi lokho abasakufuni akuyikhona pho nje khonokho Golide
njengoba ngishilo kwesi sikhathi iwesaba omnyama wona vele ungelayo ngisho lempisi ekhona phakathi asambeni siyofika esikhathini sangibona ku-2028 singesabi lutho ilizwe lethu leli abaZANU-PF iphathi yabo abangeke uZANU-PF labo ukhetha kwabo asambeni siyofika singesabi umnyama ngoba vele kawulayo impisi yangikhona. So akula term extension mina esengizwile mina into engiyenziwe i-term extension le not its term acquirement. So angazi ubana abantu kunapho kuyini esingawuzwisisiyo khonapho.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF sixoxe njalo lo mnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe ezimele.
uZANU-PF kumbe ngeke eZimbabwe kulabantu abaningi abakhephe bukubana balithungameli ilizwe okungcono kakhulu ukudlula uMnangagwa. Ngitsho khona kuzani kulabantu esibaziyo amadoda alesizotha ahloniphekayo enza into eziqondileyo angalithungamela leli lizwe. Kodwa uhlupho olukhulu yikuthi bacabanga ubana yibo bodwa lokho kuthiwa ngesishona yibumbimbindoka. Yilo uhlupho olukhulu esilalo. Ungakhangela ama-vice president akhona asephelile behluleka lokuma kwesinye isikhathi even ilayo umnumzana uMnangagwa indoda esizikhulele osokufana bana iseplazini layo ibona inyawuthi le ngqoloyi lomumbu kukhula kakuhle idlala namadonkwayo kodwa ifuna ukuzoba iqhubeka ibulali lizwe ngendlela adebelibulele. So isimanga esikhulu njalo ngumnyama esilawo njengelizwe ukubana silobuthungamelo obunjengalobo obukuzana uPF.
Ye, kodwa siyabona laba abaphikisayo kungazani bazimvuthu nje ukukhanda ukuthi kuya ngapi sokudinga ngapi umuntu ongalibamba selizwe lezwe.
Okuzimvuthu kakhulu yizana uPF. Isivuthuza yonke into nje ekhona elizweni. Ungakhangela ilizwe livuthukile, imigwaqo ivuthukile, umnotho uvuthukile, sebevuthuzele opposition. Yonke into nje abayithintayo iyavuthuka. So kuvuthuke kakhulu khona phana eJongwe.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazo olandeleza umbusazwe ezimele obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Izakhamizi zeGungwe zithi sezikhangelele impilo engcono kulandela ukulungisa kwedamu leGungwe eladabuka ngomnyaka ka-2016 eseligcwele amanzi. Zithi sezasungula inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze ziziphilise lemuli. Leli damu selichitha osekuthiye izakhamizi zilethemba lekusasa engcono. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Stengisiwe Ndlovu isakhamuzi seGungwe eMathabeleni South uthi bebethwele amagabha avuzayo phose kweminyaka elitshumi idamu labo lingabambi amanzi, kodwa lo nyaka ulethemba lokuthi impilo yakhe iza kuba ngcono ngoba uzavuselela isifande sakhe sokulima ethelezela.
Nokona rongwe ke ithekele
ya yonzima kakhulu ngoba engasayenelisi zokuthenga ithubela yona imali yokugayisa bengiyiswela yokusithengela indingeko zabomama bengisehluya, kodwa lo nyaka ngethemba lokuthi kuza kuba ngcono. Ngizalima ingadi yami, ngizenzele imali, sidle labantu abami ukudla okwakha umzimba.
Amazwi la agcizelele njalo ngesinye isakhamuzi umnumzana Bunolo Sfata othi abasoze beswela amanzi njengalokho okwenzakale enyakenye okudalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino.
Ndamleli sesilethemba ukuthi hayi kumbeni izulu lingaqeda umnyaka owodwa lingananga amanzi silawo. Ngokwedamuleli hayi likhulu kakhulu, laphana vele libe lilincinyane kathesi vele selilikhulu kakhulu ukuthi hayi siyabonga umsebenzi ka-MP, siyabonga umsebenzi kakansela, siyababonga nabonke ama-donors asincedayo o-community trust.
Umnumzana King Dube la uthi izifuyo lazo zikhangelwe lokuba zizanatha amanzi edamuleli eliza kuba ngumthambo wempilo.
Isanje sikhona kathesi kumele sifakwe izingadi njani kuhlale kweluhlaza iGungwe ibuyele njengokuqala kwayo. Idamu lingaliguli kwakuyi-green belt yempida, konke yonke ayitholakala khonapho. So sesijabule kakhulu idamu leli khona ukuthi libe khona, sijabule kakhulu ukuthi sithelile njalo selibamba amanzi selichitha inkomo lezifuyo ezisele seziyanatha.
Idamu leGungwe ladabuka ngomnyaka ka-2016 kulandela ukuna kwezulu elikhulu livuselelwe ngolwezi ngabe-JR Goddard Construction abengeze ubude bombundu. Bebeqhatshwe ngabeGwanda Community Share Ownership Trust kusenjalo izakhamizi zentepe sezibhalele incwadi iziphatha amandla zenkampani yamaChina eGwanda Lithium Mine egebha ilithium eManongola zicela ukuba zilungise ingxenye yomgwaqo osuka eGwanda usiya eManama osufile ngenxa yamaloli asebenzisa lo mgwaqo ethola ilithium. Umnumzana Collins Fando isakhamuzi sentepe uthi lo mgwaqo awusahambeki ngenxa yamagodi adalwa yilezi mota.
Thina-ke lapha umgwaqo silimele kakhulu nalezi esingathi ngeze-environment ziyalimala kakhulu. Idust lapho iyesabisa, ipenda izihlahla, ipende utshani, ipende imizi yabantu. Umkhuhlane njengabosilicosis uzabuya ama-TB azavela ngenxa yokuthi baphakanyiselwa uthuli olunzima. So sithi ngabasilungisele emgwaqo wethu, ngabasinike uncane silungise amakliniki lapho abantu bethu abazathi sebegula bayelatshwa khona. Asikholwa ukuthi lokho esikukhalalayo yinto enzima kakhulu abangezi bayenze, ngoba ngakathi bengenza imali bebengasoze babuye ngendlela ngobuningi imoto zabe sizibona ngayo emini ebusuku akula sikhathi kungela lezi zimoto.
Imizamo yokuxoxisana leziphathamandla zeGwanda Lithium Mine ngalolu daba iyehlule. kolunye udaba ekwana nota abafundi besikolo seDambashoko Primary lokhu befundela egcekeni kulandela ukuthathwa ngumoya kophahla lwezindlu zokufundela. Ukansila kawathu ekwana North unkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi uyaqhubeka umsebenzi wokulungisa lesi sikolo.
Sizokuselela ukuthi uphahla luyathengwa emalangeni ade ngubona kusenzakala ukuthi abadala kathesi bakhipha nje amaplanka wona lana ngoba kwaphakama amazenge kwasala amaplanka, so amaplanka wona lana abenethwa sebuli.
Izakhamizi sezicela uncedo ukuze abantwana benelise ukuthapha kuhle ulwazi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ngosuku lwakhe lwakuqala ngomvulo usayine iziqondiso ezingamachumi amabili lasithupha ezinenye bezikhupha lezo ezasayinwa ngoye ngumongameli uMnumzana Joe Biden. UTrump ukhuphe iziqondiso ezingamachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ezasayinwa nguBiden ezigoqela ezokuthuthukiswa kwamathuba abansundu labanye abalutshwana eMelika, ukubandlululwa ngobulili, ukuguquka kwesimo somkhathi, ukungena kwele Melika kwabokuza kanye lentengo yemithi yokwelapha imikhuhlane efana lowechukela. Ezinye iziqondiso ezisayinwe nguTrump zigoqela ukuvikelwa komngcele weMelika leMexico, ukukhupha eleMelika kwinhlanganiso yeWorld Health Organization, ukuphuca ubuzwe abantwana babokuza abangelamaphepha lokunye. Ezinye izabelo seziphikisane leziqondiso lezi enkantolo. Sixoxa lolandela ezombusazi weMelika uMnumzana Washington Jamela ngokukhangelelwa ngemva kwensuku ezilikhulu eMelika liphansi kwahulumende kaTrump.
Ngabe eChicago besingakaboni lutho olutsha olwenzakalayo, besingakaboni lutho olutsha olwenzakalayo. Kodwa ke indaba yeborder ilungile vele, amaborder kumele asecure, abantu bangavunyelwa ukungena nje okungekho emthethweni. Njalo nokuba susa abantu abangekho emthethweni, bese as long as ukusebenzisa umthetho nalowo vele ukhona, inkinga mina kangiyiboni kangako. Noma nje ngingakholwa vele ukuthi bazobakhipha ngobunengi, ngoba njengoba sidala ukukhuluma nje ukuthi i-economy yelizwe iyabadinga labo bantu, benza imisebenzi eminingi engafunwa ngabantu lapha ikakhulu kwezokulima.
Sizwe uMnumzana Mthuli Ncube ongumphathi ntambo wezemali eZimbabwe ekhuluma laye eDavos esithi yena bakhathazekile njengelizwe njengohulumende weZimbabwe njengoba bebethola usekelo oluningi lapha eMelika nxa sikhangela kakhulu kudaba lwezempilakahle. Libona njani isinqumo lesi kanye lokuthi sizaphazamisa kanganani eleZimbabwe?
Mina lokhu ngubona kukabili. Okokuqala, vele kulungile ukuthi amazwe ngamanye elizwe ngalinye ngalinye libe yilo elinakekela impilo zabantu. IZimbabwe inomlando wokuthi inakekele impilo zabantu. So ukuthi kuthokuzaphilwa ngamadonation avela kwamanye amazwe akunangqondo, ngoba ilizwe lakithi lilizwe elinothileyo kakhulu. Akukho esingelakho, mhlawumbe esingalakho singathi oil lento ezindalo, kodwa ama minerals nani konke kukhona. Ukuthi makusezandleni zabantu ababusa kahle vele ukwamukela okuvela kwamanye amazwe isidingo sakhona siyabe singekho. So kodwa okwesibili ke i-reality ukuthi amazwe afana leZimbabwe abuswa kahle, so abantu bebephephela kuma-donations wala avela ku World Health Organization. So sesingasakwazi ukuthi njengoba sivele sibuswa ngontamo olukhuni abangakwazi ukunakekela abantu sokuzathi.
Abaningi bazibuza ukuthi i-100 days ezokuqala ezikamongameli Trump nxa ziphela eleMelika liza kuba lime ngaphi?
Kwezomnotho kungaba lo mehluko omkhulu kakhulu kubanikazi bomnotho kuma companies nabantu economy ithatha isikhathi yona ngokwayo ukuthi usinto lokhona lubonakale.
Umnumzana Washington Jamela isizana neseZimbabwe esesihlala eMelika. Ubesecingweni leStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngosithandekile mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sexoxa lommeli wephumula edalele iParliamente unkosikazi Sichelesile Mahlangu yena othi kufanele kuthathwe inyathelo eliqinileyo ukuvikela ukuzithwala kwamantombazana ngoba abanye babo balakho ukubhubha bezama ukukhipha izisu.
Uthola sengenza unsafe abortion eyicina kulida to ukuthi abanye babo base. La ma-records atshengisa ukuthi kulabanye besekhipha ngamakhothenga ngengoda abanye basile kuma-university as a country, as registrators and as a council esiyikhona esikhandle kakhulu abantwana even abadala to let's educate them okuvunywayo ukuthi bathole ama-contraceptives akungabi nzima to get those lesbian contraceptive schools nxa kusiba nzima or edura or into esethengiswa kuzalida khonapho ukuthi people will engage to sexual intercourse at the end of the day babone kungcono ukuthi bakhiphe looking at i-rate yama-teenagers abathatha i-morning up they're engaging to sex and at the same time they are using morning after when they show morning after they end up on gena kuba ne-access abortion mina I think umthetho nxa ungahlehliswa nje ukuthi kukhangele ukuthi izinto lezi ezingilida ukuthi abantu bangene bathone sebesenza ama-unsafe abortion yikuthi bangcono bathiwe ama-contraceptives. I'm not saying ukuthi bona abantwana bezikolo or what but I'm saying ukuthi those esesibona ukuthi they are now matured enough bengathola ini ukuthi bazivikele nxa besiya emacansini ngoba abantwana bakhathesi and even labanye abadala abasela ndaba lokuba HIV positive but sekusiba le ndaba ukuthi bafundi baningi ukuzithwala abafundi balabantwana. So let them be given ama-contraceptives. Looking at the situation esikuyo futhi again ukuthi there was an in the headline ukuthi we might face ama-challenges amakhondeni what is going to happen we will have abantwana abaningi bekhiphe izisu because even if we say we don't want even if we say sifake umthetho lo they are doing it and they are doing it unsafe okulida ukuthi bagcine besisu. Nesicyber olningi ukuthi whatever okufanele kubavikele abakuthole njalo bathole even i-counseling ngoba ezithini ensweni ezikhathini zakhathesi i-pleasure yabo isingathuthisi sex kuningi esele sikunanzele sikubala even naku-social media ukuthi umntwana we-12 years gave birth umntwana we-13 years gave birth so even if it's dumb to question ngomuntu it is happening.
Njengamalunga edalele iParliamente udaba lolu liyake lilucubungule njalo uhulumende uthini ngalo?
Uhulumende uyaphatheka kakhulu especially ekufundiseni abantu nje jikelele ukuthi kuqakathekile ukuthi bangene ku-family planning. Yikho isikhathi esiningi ungananzelela sesilama-mobile clinics amanye abe-sponsor ngama-organization like o-PEPFAR namanye nje abe behlangene balama-mobile clinics whereby every month bayahlangana labomama bayahlangana labomamanyana bayahlangana even lokuxoxisana labantwana nje abancane bebatshela bebafundisa nje ngama-dangers bebafundisa njalo ukuthi omama bathathe ezempilakahle ezokuzivikela indawo zonke ngake nginanzelele maybe kanye ngenyanga bayavizithela ngama-mobile clinic lawana utholakale kwezindawo nokenkangele especially yile ndawo mina ephuma o-ward 19 babantu abaningi khona ukuthengiselwa khona basuka bamisa imoto yabo bakhishe ama-tent abo khonaphana abantu basekuseduze ngibo ngoba sikhangela ukuthi okwanye okunye kwenza abantu baze ngamavila ukuthi bahambe baye ema-clinics nearest clinics abemakhaya abengani angimanganyana so nxa bebuye within that skill that area kwayenza ukuthi lani ngithi ngiphuma phandle ngizibone sengiyishile khonaphana bafake ojabhela bafake ne-plant banika amaphilisi everything bayathesta nemikhuhlane eminenginengi ngakwenye indawo ethemnashi ngake ngibabone ngaphana so thina njengama-legislators kusenza sibe lamanyukunyuku ngisho njalo ukubona ukuthi at least uhulumende uyatraya ngazo zonke ukwenzela ukuthi asinyelele ebantwini duruzela lapho abahlala khona ngoba singakhangela isikhathi esiphila kiso sinzima kathesi.
Lowo ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele ephalamente sixoxelaye ekwabulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga okwakhathesi siya kuNtungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba lichone le ndaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba. Uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba njengakuviki edluleyo sikhangela ukwenzakale emithethwandaba ezigabeni zelizwe ezichiyeneyo. Siqale ngasewanke. Umiswe enkantolo umsolwa wasebhinga uClement Manyungwa Siluwe esetheswa umlando wokuzama ukubulala uyise ngemva kokumgamula ngebhemba ekhanda esithi ungumthakathi. Uyise umnumzana Michael Siluwe oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 69 years ulimele kakubi. Umsolwa uzabuyela enkantolo mhla ka 30 kulinyanga. Echikurubi eHarare khona kulowesilisa obeyisibotshwa ogwetshwe iminyaka elichumi lanhlanu 15 years ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula esinye njalo isibotshwa esiyindoda ebusuku silele. Siye ngasechipinge lapho okulo esilisa utafazwa Simango ogwetshwe iminyaka eyisishiyagalolunye ngenxa yokuthanda utshwala legwayi. USimango ufunyanwe elecala lokugqekeza kwesinye isitolo watshontsha igwayi lotshwala bohlobo lwetshatewu amasese kanye lemali. Phezu kwalokho uphinde wagqikeza kwezinye izitolo njalo ezimbili watshontsha imali engange $13,000. Emidlands khona ke ugwetshwe iminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 years uSamuel Moyo labanye bakhe ababili abafunyanwe inkantolo yegogwe belecala lokubulala umuntu abamhlasela ngezigodo lamabhemba njalo bamgamula ngehloka. Emthethwandaba munye uHenish Mugwagwa laye ugwetshwe iminyaka efanayo ngemva kokutholakala elecala lokubulala. Silokhe siseMidlands ugwetshwe iminyaka engamachumi phose amabili unganayizowushe laye ocalwa ngokubulala. Siye eBeitbridge ugwetshwe iminyaka eyisishiyangalombili uGerald Gumbodete yena oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lantathu 23 ngemva kokugwaza umamangala uAvanti Mugweva ngengqamu ye-okhampi wamtshontshela omakhalekhukhwini bakhe. Siziphethe ngasetsholotsho kudaba oluphathelane lenkohlakalo. Kulabasolwa abathathu abadonsa inyanga ezilitshumi ngamunye ejele sikhuluma nje ngemva kokutholakala belecala lokuntshontsha imfundiso yefertilizer kanye lenhlanyelo okwakumele kuyephiwa izakhamizi zika Ward 7 Phansi kohlelo lukamongameli welizwe olokuphathisa abalimi ole Presidential Input Scheme. Izikhohlakali lezi nguLydia Moyo, uAbisanjo Mpofu kanye loJustin Maparadze. Amapolisa athi aphezu komkhondo wabanye abasolwa kulolu daba.
Zimbabwe.
Lezo ngezivela ke emithethwandaba ebesilazo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Singene kuhlelo abaculi bethu esiluphiwa nguNtungamile Nkomo.
Esikhathi mani mani, chika tombo.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi inkonyane zemvelo and jika tombo. Leli qembu lidabuka esigabeni senata echolocho kodwa licula likwele South Africa. Nango umholi walo uEmmanuel Siwela.
Mpingelele ku Studio 7 igama uEmmanuel Siwela. Ngiqale ukucula ngo 2021 lokho ngenza ama single track, manje sekunama single track angu 6. So this year ngizothi ngenze i-album because sengikwazi ukuthi la ebengiphazamisa khona, la ebengakhona khona sengikwazi wonke amakhona nje omculo sengikwazi, sengifunde into eziningi kakhulu. So ngifuna ukuthi ngenze i-album engizoyinika umphakathi.
Yebo Lina, wathini bonakala eKampanyana? Alo sakhumbu mdala wabona kumajose kithina phezwayo. Atshela ukuthi uthimani mani yeza uthimani.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bengamfonela kunombolo ethi 0626284655. Yikho lapho abangamfonela khona ukuze bethole umculo wami la engikhona South Africa. Ngicula ngilapha eSouth Africa. So abalandeli uma bengamfonela or bengiwhatsappe kule nombolo, yikho lapho engitholakala khona. Kuzabatshela ukuthi bayenze njani ukuze bathole umculo wami.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli amazwi bashiyela wona yikuthi besisapote ngamandla, njalo uma bethola lezi ngoma umuntu athathe isikhathi sakhe amamele azi ukuthi bengisithini, bengikhuluma ngani, ukuze naye afunde abe lolwazi lale ngoma. Uma bethenga umculo wethu bethenge i-original, bengathengi amafonko, bekwazi ukuxhumana nathi ukuze sibanikeze okuhle siqhubekele phambili ngomsebenzi. Ngiyabonga.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuyabulendlini kukheli ethi www.voandebele.com.